sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani atshiyeneyo ezine kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC kobulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Ngiyasakubona khonoko usenzakale ukuzama uphazamisa abantu ngemihlobo. Sakunandzelela sokucubungula sabona ukuthi into elethwa yizanu PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi enxa esabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa, enxa futhi labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Sina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho eziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba leHerald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni weAl Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba, bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Ibandla le-CCC kobulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu, uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa kobulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
Inomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu abayabe bekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. Lokhu sikubona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abele thanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele, kodwa yena eyisigadi. Kukanti-ke i-nomination process le-validation process e-Citizens Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awegugurawundi, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethiwe ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazi okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso, azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenziwa umgwazi. Uyeza bona laba ababhale ecabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSiden Siroza labanye bakhe ngamachona avele Harare. USiden Siroza uzalele eMidlands. USiden Siroza lo ukhulele koBulawayo, wafunda ubabhemi lo amkela uThemba lo amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu, wakhula koBulawayo yena lo uSiden, yena engumntakamasengwayo uMasithole. Ithi abantu abanjengabo Siden balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Siye sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba iZANU-PF nxa silenketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinotimba useyicandidate ungene emakhokhoba, hhayi lokho singamlwisa sibili yena lo uThinotimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandlulula lowo muntu sithi lutshona ngoba umthetho awuvumi.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Jirotsa, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU-PF esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla angikhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Mase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo, siyabona kube lokuqinqanywa kwezigaba lokuthi ayi-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi lokuthi khathe sivele baminga. So khona oko kodwa nxa sikhanyela ukulungiselela kokhetho kuluhlupho. Yebo kambe siyezwa bekhuluma bezethu bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhanyela izindawo ezemakhaya, sibona ngathi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunengo kwakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlula ka 2018 ngizofika lamhlanje akulanto esiyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlupho futhi ngendlela kuyasitshengisa ukuthi ukhetho lolu luzohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela lemi imithetho ephama endozokhetho umthetho nalo ukuthi nxa abezombangazi wamabandla atshiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza amarali sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumele khona okokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu yokukhuleka kwabantu ukuthi bafinyelele abantu bebagqugquzele ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abeyi-ZANU-PF sibonisa ba lemhlangano iganga lonke asikaze sizwe kuthiwa ibandla le-ZANU-PF kulomhlangano wabomisiweyo kodwa sesizwe kane ngumiswa le imhlangano ya amabandla elibandla eliphikisayo khona kuyiproblem qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilinanzeleleyo ngesikhathi kusiba lama-by-election la adlulileyo khona kuyasitshengisa ukuthi lapho siyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame lunjiyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-CCC bechaya ngabantu bebandla elibusayo le-ZANU-PF kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo ukuthi i-harmonize election lay awusoze sibile ungene uchelezi into ezahamba kuhle kuzaba lengozi ukuthi enxa sabona udlamo lesabekayo impahla zabantu zibulawa abantu bechaywa engxefu labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khona oko ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa ukuthiwa akulungiswanga lokho okuthiwa ngama-electoral reform
akulanto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwi-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe ke ukuthi leli bandla libusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 ele-ZANU-PF laloke limeceleni kungene abanye abangaphatha ilizwe leli ngendlela ethiyene engcono ngokunjalo abantu election bayifuna sokusiba ingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyo ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela ukuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqakathekile nxa sebehambe baye ekhethweni babe leshiwo ukuthi nxa abantu sebethe bachaya amavoti abo bafake emabhokisini laphana babe le ndlela ehlambuleyo ukubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusela i-ZANU-PF alingenangeneli khonaphana emabhokisini alowo khetho babe leqiniso ukuthi kuyabalwa ukuze kuphuthe impumelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethile isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khona okuyenzakala ukuthi amandla anikwa be-opposition kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna ukungena ekhethweni kufanele kungene kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lobuciko obuphakameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Ibandla leZaphu izolo belikhumbula owaye ngumholi wevuyo leZibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku owabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. UGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njengeZaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uvuma indaba uMafela okaMasuku kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho leZibra lelakhe uzathatha iAfrica from Cape to Cairo lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho leZibra so sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe
ekutshoneni kukaMasuku wayeleminyaka engamashumi amane lasithupha ngo-1986 kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha
sibuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe uLookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga lamankantolo i-court yamkhulula bamthatha bamphosejele waze wafa ebotshwe ngamanketa abambophayo abambulalayo yibo laba base ababusayo khathesi. Siyakubona ke simkhumbulula uKhawuti ukuthi akuphelelanga kuye, ingakho ke namhlanje uJob Sikhali usejele, ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu omunye obengumsekeli kaLookout empini onguye usecretary we-national security yezapho khathesi bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele usendleleni khathesi ngikhuluma nje eCRR labanye be-MRP labasejele. Kuyatshengisela ke khona ukuthi laba bathakathi ababulalisa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile, bonke laba bade besebenza loRobert Mkabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo ke ngumnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi on Concord Young Women in Business Global abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha aweCID amabili uEdward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munetsi babuchiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali leyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salbunani basakazi bakaStudio 7 nali njani lonke? Hayi, lokhulumayo nguNcube esigabeni selibhani. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya, ngingake ngicebise kancane. Uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha ngawuthiwa kunqanda kuyagijema lapho kuze kuthi bhu 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 bhu. Phakamisimsila kubaleka okuyidonki ngasokusa. Into eyenziwe yizanu yinto enjengayinake ngiyitshoyo. Izanu isisuthi umnotho wonke olapho eZimbabwe, isilitshengisela abahlali beZimbabwe ukuthi lizithutha iyajabula idlile isisuthi. Wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonele kusithi izanu p f ubaba uMnangagwa ukuthi ed lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbu kuthiwa liyithelele liyi-3 kumbe liyi-4 liyicuphe liyicuphe wona isihli goldesu imali yeZimbabwe imali yenu. Kakhulu abantu engibatshelayo angikhethi loba liyovethi angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu, yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunzi thatha leli lizwe. Ake lingitshele ukuthi kususela ngo-8 liholisa i-2 kg yethukela i-2 liters yamafutha i-50 kg ikalihlephunelana lingogogo elizweni leni elalililayo bona besenza. So yinto elabalandela khonale kubomozambique lize bahlalise ezihlalweni ukuthi beze kudli inotho yelizwe elalililayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kususela namhlanje izanu kususela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafilazwanana lingazelazwanana, kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini libambane ligizele into eyenzakalayo yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenze izanu ivusana amakhanda abantu beZimbabwe lilele kakhulu. Kususela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoksi ibophe isicathulo ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo. Ngakulokhu kholisa kuholelwa i-50 kg yemumbu uzaqhubeka ukuthi phambili ngezana.
Studio 7 ninja siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho okhuluma ngathi khuluma isindebele kodwa isindebele sangasengazwakali kahle khuluma isishona ngathi ngumshona manje. Lo mama lo okhuluma iqiniso lo uze washo wathi yena uyamangala amandebele siyakhala sithi hey umnanga kwabulala abantu bagcwele ebhalago abantu bagcwele ebhalago kodwa ke amandebele akho naphinde abe yiwo futhi lokho ekijima emva komnanga besithi amashona afaka afaka umnanga amashona afaka umnanga hey amashona afaka umnanga akula ethi akula amashona afaka umnanga amashona nawakasa amfuni umnanga akasa ayifuni zani PF enough ama imnanga akolandelwa yithi abantu bamalesindebele mina ngimbona iqinisile kahle lo mama lo kuna lapho okhulunywa khona ngokhetho lozani PF YouTube lapho kuna bomama abaphuma bekhala bethi bona ba radio amabizo abo nabantu bezana abaphuma bekhala bengamandebele bethi ba radio amabizo abo awasaveli ekhethweni awasaveli emaphepheni barojwa kanjalo ngenxa yani angithi barojwa kanjalo ngenxa yokuthi bona bavele bona balandele zani PF bengabe ngabantu besindebele njalo futhi okwesibili kuvele khona lokho ku wrong sikuyabona ukuthi abantu besindebele nebasebaningi abalandeli zani PF kodwa masijika lapho sibalo kusukela emashona sithi emashona hey wafake zani PF zani PF zani PF jazithanda akula zamashona afake zani PF la abantu besindebele nibabeke beyeke nje ukuthi beloko bebekhuma manga abantu besindebele the most yabo ibabalandeli zani PF the most yabo ngenxa yani ngenxa yokuthi bafuna ukudla abalandeli ngokuthi bona bafuna ukukhusa oro inje balandela ukuthi bafuna ukuyodla lapho beye park ithule izikhundla beyodla ngoba uma ifika lapha izani PF izothiyona hayi ningamandebele siyamgreen ubona ukuthi asini abuse sithini sininikeza izikhundla sebejika lapho sina sibuyele emuva manje as izani PF asakwakukeeper ngenxa yani ngenxa yokuthi bona bayini lapho efuna ukuyodla abantu mabeke beshare nezani PF silwela ibandla lesiphephela lefana TPC after that sizoyazi kahle ukuthi mali ingenile bazodla soku right hayi umanje akusesikhathi sokukhala lokudla studio 7 isikhathi sokuthi sivusile izwi liwuleyo ngiyabonga
ngibingelele ku studio 7 yabe njalo ukuphila basakazi kanye labalaleli ngezindawo lapha bakhona yithina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezani PF ukuthi nanzo ke gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabo mama lo bekhuluma kuthange lana ethi beki bridge beki migwaqo kodwa ngithi masilalele inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefollows kwehlukene uzwalinganisa wathi ngawuse Harare ngathi uya kwelinye ilizwe mawusi efollows uya kwelinye njalo so bantu bezani PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezukwaloko kuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke ku right so lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endibaphuma ka ngekhona ezandleni zezani PF lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi ku ground force bantu bakithi nazi izani PF sokudlungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izani PF senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izani PF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele sisize ngakhona iyakuthatha yakuchapaza iyazidlela umnotho wasezimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezani PF ngiyabonga
Yebo, Studio 7 ninjani team yonke ninjani tungamini ninjani nonke nje uyazini nonke team yonke bantu hayi siyasibonge nje masiyizwi ivalwa indayizo esikwethunyelwa ku Studio 7 ngicabanga nje ukuthi ngiphostele la magama ebantwini bakithi ukuthi hayi indaba lizahlupha impela izahlupha kahle sikhangelani ndibone ukuthi kwenzakalani laba bantu bona laba ngidela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngathi laba bantu isigebenga lezo senziwanda abantu lesiqhamo sekhona kabantu abafuna bafaka emusebu laba bantu siyasibanga lezi namasibonke esifana sina lesasazi sasazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babona ke la ngoba leli lizwe lathi liyakhona siyasisakwazi khangela izimali ezijontshwa khangela izimali ezijontshwa besisabeka phela lokho sisabeka lokho hayi siyabonga
Studio 7 ndivuka njani khuluma lolimkano sesiganda cela imfundo irekhodi yami leyi kati abantu bakithi ezimbabwe banjani abantu lonke bevotele izani since izani le 40 years ibusa ikazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izani ngabantu abanjani kahle kahle bona abavotela izani kahle kahle abantu siyahlupheka ngenxa yezani but yathola umuntu lonke egiya ngezanu zanu zani yini izanu
lithona njani nentunga hayi thina siyachona inhlelo zenu lezi elizenzayo lezi ngathi ngemva kwenews eziphelile zamanini ukuthi likhulume isindebele lesishona kucace kuzwakale kuthathe isikhathi so that ukuthi inhlelo zenu okuningi kwakhona liyakalikhuluma isikhiwa kuphela isindebele lesishona ngiphonga ukuthi nje cwayibe yijalo litshela thina kumbe litshela labo abaphetsheya liyenzela bani inhlelo zenu liyenzela thina kumbe liyenzela abaphetsheya nxa lisenzela thina yenzanini kube ngapha langapha kufanayo isikhathi esinkulumo yendle yakhona le ikhulumayo nxa likhuluma isikhiwa esisesisikakathekisa ukudlula
Studio 7 Chris Gande hayi ngiyakubingelela hayi thina ngapha hayi kuright mina ngisebhinga South constituency ePashu ward hayi ngithanda ukubonga ama-citizens ePashu ward ngokubambana bandla le-3C ngokukhetha inkokheli esizifunayo bambene kungelakulwisana hayi twalumbalobo ccc hayi batondeza kuti ndipati ijeseni pati mpati tikulumbalobo kakambota kwemusindo bantu bakheta bantu mbali kuyanda katake problemu yachitikana hayi twalumba password number 1 excellent akansela wangu wawina ngondale kuyanda ku password excellent ndalumba password
au sanibona sanibonani ku Studio 7 esh alike libalela le audio alike libale nale audio siyezwa kukhulunywa umahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngamba ama opposition party okanjani asikaze sizwe phela ukuthi umuntu ezan PF wothiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezani ke sesidideni
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence usethiwe kuzamele ayethula ubufakazi emthethweni ndaba Kudaba olwetheswa owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo. UTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi uyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umantshi othonisa udaba lwakhe umnumzana Juan Merchan. UTrump uthi uMerchan ungenisa izombusazwe kucala lakhe. Okucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhube lomnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapha kukhanya ipolitiki it's very difficult to extricate ipolitiki from izinto lezi ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqalisa ngenxa yepolitiki waba lecala ngendlela ayevala ngayo udaba ayelweni evalela ipolitiki ukuthi aze awini so and the abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically ukuba khona lecala akhanya kwasuka kwabalika ngoba kunje ugqwetha wakhe uTrump sevela khona eje so kunzima ukuthi city politics ikazikho kodwa ukuthi sithi directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba ma otherwise ngabe uvoted Cruz abantu vele asabehlala vele lezejeli labane labo oMarjorie Taylor Greene so angiboni mina ukuthi lento eyiproper
manje khona okokwenzakele leyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo
uNetanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje kathesu zama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu laye oweseke wacaliswa watholakala eguilty lokho kuma-appeal yikho esefuna ukutshintsha iSupreme Court ngoba bathi la yangene phakathi not only that yakhumbula upresident wabo futhi omunye oweIsrael wabotshwa waphuma ejele ephuma khona so lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephambanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and delayed demonstration of that lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye bamhe wathwala nzima. So lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza ukuthi thina kithi abakithi bebe lenhloni njengobana bala ngabo-gold mafia laba okulabo okathintwa abantu bela abangathintwayo abadlela sandan inotho yelizwe. Kuyatshengisela ukuba amanye amazwe asebenza thina lathi njengabantu sibonke sibe lenhloni and ama-leaders ethu lawo abe held to account.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo esixoxela ekhona pha kwele Melika. Singagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.